Ngemva kokuxoxisana nokungakhangela bemhlanganisa behlanganisa amakhanda bendawonye, kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa njani laba abalahlekelwa izilimi zabo, izihlobo zabo ngesikhathi lesi. Kuvumakale-ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hhayi sinenza ngoba into eyaziwayo le engafihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinje ubani walahleka ngendlela enje, ubani la wakho ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazo. Abanye balahlekelwa izimpahla zabo, abanye bathiselwa imizi, abanye bathiselwa izindlu, konke ngokwalo kunjalo. Khona ukuthi bangancediswa njani laba bantu ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yiko ukuthi kuyatshengisa ukuthi xa kungakhethekala abantu abayafinyelela ebantwini, izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini. Kunjengalokhu uhulumende-ke uyamele ebe lempendulo kikho konke khona okulethwa ngabantu. Ngibona ngani-ke abantu siyavumelana uhlelo lolu lungabanjwa sili kuhle kuhle, kodwa-ke kukhona okunye okusuphayo nje singeleso sokuthi kubuyelela okokubusuku okuthunuka amanxeba. Asithingeni indlela, asikhetheni indlela engathuniki amanxeba kube le ndlela kuphela. Sikhulumeni ngako lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala, kodwa singakuqeda ngaluphi uhlobo sizwisisana sonke kusishiye singabantu abamanyene siyizizwe esinye, isizwe seZimbabwe. Abantu singakhethelanga umhlobo, sesikhethelana nokuthi singabantu beZimbabwe, sidinga ukuthi lizwe lithi liqhubekele phambili.